Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kuze kuseni mtwaka zomuhle ngomvulo mhlaka 23 kunhlangula 2023 26 uxolo kunhlangula 2023 igama ngontungami linkomo ezihamba phambili ibandla le-Triple C lisola amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena othi umholi we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe seMelika. Abezanu PF bathi lanxa behlulekile ukuvuselela umnotho bakhangelele ukunqoba kukhetho. Ababalisi batshaya indiva amazwi kahulumende awukuthi usebakhuphulela iholo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C selisole kakhulu amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Fikile Mbalula yena othi umkhokeli we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe seMelika. Ekhuluma ngempela sonto emhlanganweni we-ANC uMbalula uthe eMelika lile njongo yokugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni lifake yena uJamisa okuyinto athe akumelanga ivunyelwe. Uthe uMnangagwa uselethe enye inguquko ebivele ifunwa iMelika eZimbabwe kepha uthi lanxa kunjalo leli lizwe lokhe lifuna uMnangagwa aphume kungene uJamisa. Umbalula wethule amazwi la ngesikhathi uJamisa ekwele South Africa lapho aqhube khona umhlangano lezizalwane zeZimbabwe. Wazikhuthaza ukuthi zibuyele ekhaya ziyevota mhlaka 23 kuNcwabakazi ukuze kususwe izalo PF embusweni ngoba isivoxe yavoxa yadiliza umnotho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusethu sithina abeZimbabwe kakhulu abebandla labantu iCitizen Coalition for Change elithungamelwa ngubaba Advocate Jamisa ukuthi iPublic iyabamba umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi bayazi South Africa ngequiet diplomacy leyo eyasitshonisayo ngesikhathi ibandla le-opposition lithungamelwa ngubaba uTsvangirai. Ubaba Mbeki laye kazange eme eqinisweni wasebenzisa ubuqinga wokuthi kule quiet diplomacy. Ngalokho ke ubaba uFikile Mbalula laye njengoba elibandla le-ANC. Kambe ngathini pheli i-ANC angithi system ayisiyo muntu. Njabe ngathini njengoba bona bavumelana ukuthi bazancedisana ngama liberation parties lawo ayethungamela umhlahlandlela wekucathelana esingathi i-guerrilla warfare ngesikhathi sibuswa ngamakhiwa. Laba abantu yikho libona iSADC ingananzi ukuhlupheka okwenziwa eZimbabwe ngoba bayavikelana lolimi le lamazinyo brugwe lebhanti. Yikho ke akwesethusi kodwa abantu beZimbabwe phela yibo abazazikhethela hayi ukukhethelwa ngamanye amazwi.
UMbalula uthi njalo uMnangagwa useyilethile inguquko eZimbabwe useguqule lokhu lalokhuya kwaba lobubelo. Kodwa uthi lanxa kunjalo amazwe ayizitha la alokhe efuna ukumkhipha embusweni ngoba efuna kungene umuntu wawo onguJamisa.
Kambe ngabe uyakubona ukuthi sihluphe kanjani, ngatsho njani ukuthi ubaba uMnangagwa se iguqulile inotho yona inotho isiwa nsuku zonke idola leZimbabwe seli 129,000 RTGS ayi sumansumane nje umuntu omdala ozama ukutshengisa ukuthi bavumelana bavikelane leZanu PF ngalokho thina asingake sabathini ngoba kule public relations international relations esihloniphayo uma engomunye ngabe phela uyaxoxa sitha lo baba uchamisa than ukuhamba public asifuni ukugoromba ngabantu abadala ngoba singakhuluma sebeza ukuthi asihloniphi sibona ngani ubaba uphosisile okuthiwa singamapapesi kanti uthini ngabantu abafela emajeli njengabo Sikhala lo Jacob Karivume
lona uhambo lukachamisa kwele South Africa libona luphumelele yini libona bekhona mpela abazaphenduka bezevota ngemva kokuzwa inkuthazo yakhe
uhambo lukababuchamisa umuthi abantu bonke sebesithi elections seziphuzile singathi ukukhuluma kwakhe kupha abantu amadlabu zani lo mdladla ukuthi ngabe ama-elections akusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uyaqhubeka ngemikhankaso yakhe njalo ngempelasonto obesechipinge lapho athembise khona uzulu intuthuko. Nga engamvotela ibandla lakhe kukhetho olwedluleyo ngo-2018 uMnangagwa wathembisa abantu okufanayo kepha iningi lithi impilo isinzima kakhulu nanku umnotho utshabalala imihla ngemihla sixoxela umnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF
okukhona ukuthi nxa sikhangela isimo somnotho asikuyele nemuva bithana sikhangele ukuthi lapho sivela khona eduzane lapha kwenzakale ngemva kokuthatha uMnangagwa ethatha umbuso sihlangane lezehlakalo ezinjengento into ye-COVID. I-COVID yiyo ebuye yaphambanisa inhlelo zonke zomnotho ayikhona eZimbabwe kuphela umhlaba wonke jikelele kwazise nje nxa sikhuluma nje sikhangela kathesi lezimpi lezi eziphakathi kwe-Russia le-Ukraine zibuye njalo lazo futhi zatshayelela zalimaza umumo wonke okhona umhlaba wonke jikelele into kazimanga kuhle emhlabeni inkomo lakhangela lakwo South Africa ungabe akhangela eZimbabwe kuphela kusho eZimbabwe kuphela into ezambakho yawo eSouth Africa umakhelwana bethu bona ukuzima ukukhangela esikhathini esiningi imali zezibuya zikuhle zivelele eSouth Africa kaletha kula mali awulana msebenzi khona ngale kade isinto zonke ziwomile uwomile indawo yonke yenkomo ngomumo womhlaba hatho weZimbabwe kuphela yiwumnyama kuphela esihlangane lawo ukuthi sithi vele thina sinjalo umkhono wethu vele kade uvele uphansi uvele ubhazalele saphinde sahlangana lezihlakalo zenezi ezinyakazenezi kwenze umumo wabamubi ngamani kodwa usukhangela futhi inkomo yokuthi kwesisikhathi kulezi izinto esimele sizikhangele sizibone ukuthi zenziwa ngabomu ezingathi yisabhothayo ekhona eyenziwayo ngokukhwezwa kwezinto ngabantu abakhweza bengalazi sizathu kodwa bebone ukuthi sesilandi i-election yikho kubi khonaphana nkomo khona kwakwezinto kunjakhono
abamabandla aphikisayo baba Gawule bathi umnotho ubulawa ikwehluleka kwenu ikwehluleka kukahulumende wenu njengeZanu PF bathi lifaka imithetho ama-policies angalunganga abulala umnotho kanti njalo bathi lilenkohlakalo kuZanu PF yine libulala umnotho ngokweba inotho yeZimbabwe efana legolide njengalokho esikubone kwaAl Jazeera
okukhona nkomo singakhohlwa ukuthi umsebenzi wenkohlakalo lowo xa siwukhangela hayi singawukhangeli kuphela sithi thina kumbe ngaphi ungakhangela ebantu eZimbabwe la njengolast time ngangikhuluma ngisithi mina khangela ama-councils even alala aranwa i-opposition i-corruption ekhona kungcolile konke khangela amadolobha anje abo-vicos aranwa i-opposition ala amadolobha lala ukhangele uzathola ukuthi i-corruption ikhona indawo yonke bithi kuzanu p f bithi iku-opposition konke kuyafanana i-corruption ikhona ngiyavuma ukuthi i-corruption ingeyiye yezinto esezibisele muva inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe imali eziningi zilahleka emsebenzini yenkohlakala. Even emaphoda lapha silahlekelwa izimali eziningi kakhulu ezimele ukuthi ngabe zingena ezikomeni zikahulumente kodwa ezingena ezikomeni zabantu. Ngokunjalo ke asikhangeleli-ke sise siyaphambili futhi ukuthi hhayi ayisiko konke nkomo wokuthi singakhangela sithi thina uhulumende sithi uyehlulekile laphana uyehlulekile. Ha, asikhangeleli umumo wakhona kathi wona njengoba ngisitsho mina ngithi kathi eZimbabwe ndingasala ngaphi imihlaba wonke jikeleza ukhala ukuthi into kazimanga kuhle kumisimo somnotho esibangelwa izimpi zabo-Ukraine labo-Russia ukukhweza amafutha kungakhwela amafutha kumbe sokukhwele yonke into.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isiwatshaye indiva amazwi kamphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima, yena othi uhulumende uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo. UMavima utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi iholo leli lizakhutshulwa ngedola leZimbabwe kanye lama-allowances abhadalwa ngedola laseMelika. Uthe bazakhulumisana ngalolu daba lezisebenzi zikahulumende emhlanganweni wabo weNational Joint Negotiating Council. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Siyamuzwa lathi uhulumende exoxa esithi uzasengezelela imali ngemali yakweseZimbabwe langemali yase-America. Okwakuqala ngicela ukuthi sithi thina siveleka silaholo lemali yase-America. Iholo lethu lemali yase-America yi-0 cents bese sithola i-allowance ye-COVID le allowance engelabizo esiyinikezwa nguye uhulumende. Kumali ye-RTGS kuyinhlamba ukuyibiza sithi liholo, kodwa-ke yikho lapho esihlangana khona ngomholo wethu. Phinde sinikezwe enye imali ebizwa nge-$80, kodwa yona ibuya i-RTGS okuthiwa isebenzisa i-rate yamzukwana ifakwa. Ngezinye indlela uhulumende nje uyaxoxa nxa ekhuluma ngokwengezelela abantu imali khona kuvele kungela mali abayiholayo.
Ngiyazi ukuthi kalithanda ukukhuluma njengababalisi ukuthi lihola malini, kodwa nxa ungayihlanganisa imali eliyitholayo ngamadola aseMelika le amadola eZimbabwe ungathi yimalini njalo isilela ngokunganani nxa liqathanisa le mali elifuna ukuyiholiswa?
Empeleni kunzima ukuchaza iholo lombalisi ngoba livele lingekho. Kodwa-ke thina-ke njenge-ATUZI sahlela sabona indleko zethu sazibona ukuthi zidinga $1,260 ukuze umbalisi enelise ukudinga indleko ezibalulekileyo. I-$1,260 akuso mali eleja phakathi, akula kuzijabulisa ngama-basics okuqakathekileyo okudingakala emuntwini ukuze enelise ukunakekela imuli yakhe. Okwemali esiyiholayo sibili kathesi siyabe sithethisana nxa sikhuluma ngokuthi kule mali esiyiholayo. Akula mali engabala ukuthi iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-RTGS. Akula mali ongathiwa iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-allowance. Iholo eliyilo elidingwa umbalisi esilibiza nje ukuthi living wage i-$1,260.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali eliyifunayo, akula yini enye indlela elingayekethisa ngayo likhulumisane lihlangane phakathi layo uhulumende?
Uhulumende uvala abantu amehlo mntatheli mtungameli mayesithi ngala i-US dollar. Lokhu sikutsho ngoba sibona uhulumende enikeza abantu abangazange bacele imali. Ekuqaleni le emuva sambona enikeza ama-MP ama-$40,000, enikeza ama-deputy ministers ama-$350, enikeza ama-ministers ama-$450. Zimali lesi i-US dollar le thina siyabe sicela i-1260 awukhange nokuthi kuphuma ama-1260 amangaki ku-40,000 kungensuku zatshwala lapha simbona uhulumende enikeza amajaji imali engangama-400,000 enikeza ezinye inkokheli izimali ulazo uhulumende.
Umnumzana Themba Kuyemoyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni yamaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ugatsha lwePublic Service Commission solulaye izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi ziphatheke kuhlelo lokufunzwa imicabango lembono yeZANU-PF oluqoqwe yileli bandla phansi kwesikolo salo seChitepo School of Ideology. Inkundla yeNews Hawks yona ithi umphathi ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtswangwa uziyangisile kakhulu kungxoxo ayenze lo msakazo SABC kwele South Africa ngeviki ephelileyo lapho athe ekhuluma khona ngekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo wathi ibizwa ngokuthi Zimbabwe Anti-Corruption Corporation kumbe Company. Kodwa likhomishini uxolo kodwa likhomishini ibiza Commission isihlobo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Soku isikhathi sembiko yenu.
Seveni njani namasenga lokukhuluma ngilaphe kobulawa ephumule emadoki hayi ZANU-PF siphelele umphako lesi fake nyoka efileyo abantu bayebethuselwa into ezingenancedo lesi abasukuma abantu bayivota ngobuningi yaphubaphuma laba abantu ezilongezi kunganomavoti amaningi bazayishule kureqa ento okhulunywa ngothuma ukuthi abantu beZimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho wiswa yizitha yiziphi lezo zitha waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende wobusasa njalo bona balazo yini isitolo umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zichiphile yini ezabo izitolo abalazo yini izitolo akekho nesitolo phakathi wawo bonke zonke nje izigebenga zezano phakathi wawo bonke akekho nesitolo yini ezabo izitolo zibiza njalo iprice bathengisa ngamabhondi yini bathengisa ngamabhondi yini njalo izitolo zabo zichiphile yini umbuzo lowo fanete like limbuzo asitsheli lo lothuma wakhona lo uhlezi umana
mbingelele enkundleni litshona njani basakazi hayi siyayizwa iZANU umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo ukuhamba irobha abantu abantu labo bevuma abantu iziyani lomnyanga likhala lisiye emakhampeni abantu abajabulileyo njengalowo baba engizejabulile ethi khona sokubonakele ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yili iziyani lomnyanga elikhala lisiye emakhampeni ngoba izithembiso zeZANU aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboni emehlweni abayibo abangabe lokhu betshelwa nje into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mtswanga laye uyafana nje lomkakhe abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi ma ebuzwa umbuzo owubuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu behlupheka kangaka kodwa yena ngoba esidle shutha uze ezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba etabantu wase Zimbabwe baphila kahle bafundile bafundele ukuyahlala kwamanye amazwe
Studio 7 zanukuphila hayi siyancenye neZimbabwe yethu lapha hayi uzima bukhona lesimanga abantu abaloko besathi zami zami isimo sinje emhlabeni worojo mnanga kutaziyaliyenzela ukuthi lokuthi kukhoneza yenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi hayi angazi ukuthi thina abantu abamnyama singabantu abanjani umuntu zethu akwazi ezinjani hayi bakithi kasike sitshintsheni bakithi siphila zima kangaka lokho kusesathwendisa izulu lomhlaba umuntu esimbonayo ukuthi vele kanancedo kithi hayi asifotele iqembu eliphikisayo TPC hayi bakithi asisameni ngamandla wonke khiphe iqembu leni ngiyacela sibili hayi azoba impilo esiphilayo le hayi hayi 5 years futhi siyedoza 5 years sihlupheka so
Abuye ku Studio 7 ninjani balaleli lapho halo uNdlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakaza ukips lapho la bonkomo oblessing Zulu ngifuna ukucebisa ku honorable Chamisa lapha nokuthi yey bangathi nxa kwabe ukuthi bakhuluma inyinto babesebenza etshiyeni lento abayikhulumile akungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwe abantu kabafakwe beyiba bakhethwe ngabantu hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebe besebengasayenzi ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho baba bengatshiyananga futhi lezano ngabaqonde eqinisweni lokuthi into abayebeyitshela abantu yabayenzayo nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshela abantu into elibayazise yona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethwe
linjani linjani kwi-Studio 7 balaleli nabasakazi sibonga lo msebenzi elisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathebeleleni kabayekele kuba belokhu berojwa berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathebeleleni ngithi abantu kabayekele kuba belokhu bevota beqanjelwa amanga ngomnanga gwabo naba belokhu bethi kuzayenziwa lokhu kunini kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bamhlobo nalo wodwa kuke kungene laba abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunje nje bazaba belokhu beyakha kibo khona lempumalanga thina sihlupheka ngapha emathebeleleni
sabona Studio 7 sabona Studio 7 linjani basakazi bethu ngiyalikhulumisa yita yabantu bakithi mani abayekeli ukurojwa mani hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani ngokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu maliqeda nje ukuvotelwa litshayi khona liyahamba liyaze libuya after 4 years sukusela umnyaka uyiwanti kuvotwe so abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani beke beyihlukanelezana asizame lokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale ngoba izano akula nto ungabatshela bekulalele phande ukuthi bekurobhe nje bekuqambela amanga
emsakazweni salibonani emsakazweni ku-Studio 7 ayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo abasakazi abahle mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangelana labo abancintisanayo kuCCA ekuthumeni sokhetho ngicela amazimbabweni sike sivuse inkobe sike sivotele lathi TCCC sike sibone ukuthi yenza kuphi uma uChamise ngawina sike sitshiyane lo mnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu ngiyabonga nguHilary Dube khona phecheredzi South endaweni yamalibata
Ngeke ubulise abasakazi nabalaleli be-Studio 7 ngamafishane okukhuluma igama nguThulani Ndlovu enkaya ebondweni osikhobokhobo ngithi ngeke ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Kosibanda ngokukhuluma akwenzayo ethi ugawule akahlukane nento zaseHarare kabuye ekhaya ukusuka lesi sikhathi ugawule hayi uthule impela uphelelwe gazi ukuthi aqonde kuphi gazi ukuthi ayenzene uyinyoka nje namakhanda amabili wangazi ukuthi aqonde kuphi
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 Kweze Melika unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ukuhlamukela uhulumende wakwele Russia okwesikhatshana okwenziwe ngumholi webutho elizimeleyo ele Wagner umnumzana Yevgeny Prigozhin kuveza ukuthi izinto kazimanga kuhle kuhulumende kamongameli Vladimir Putin. UBlinken wethule amazwi la izolo emsakazweni we-ABC. UPrigozhin yena okhokhela ibutho elilwa ngokubhadalelwa leli uveze ukuthukuthela okukhulu ngolwesihlanu esithi amasotsha akhe ebeselubhekise eMoscow okuyisigodlo seRussia ngenjongo yokuyakhipha umphathintambo walelo lizwe obona ngezomvikela ngoba esithi ubhombe amabutho akhe alwa kwele Ukraine. Kodwa usuke wahlehla ngoba esithi ubone ukuthi kungachitheka igazi eliningi. UPrigozhin ungumngane lo Putin. UBlinken uthi ukuxabana kwababili laba kuveza ukuthi impi yabo kayihambi kuhle. Sixoxelo mnumzana Difa Dube olandela ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu.
Umholi weWagner laphana uProgression into le ayenzileyo yokuthi ahole abeqembu lakhe noma ahole amabutho akhe ukuthi ahamba ehlasela edropheni laseMoscow kuthiye abantu abaningi bale confusion eningi kakhulu. Kodwa ke asingakhohlwa ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho okusuke khona kube khona impi, kuba khona njalo abanye laba babesuke bekhwezela impi leyana abadinga inxeba lokungena ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi baqhubeke lephambili njalo betesta amanzi befuna ukuthi babone ukuthi umfula lo ungabe utshona okungakanani noma ungabe usatshona okungakanani noma isiziva singabe sisaselengwe yini noma ayisekho okuyinto abasebenzise lawa abeWagner ukuthi babone ukuthi kuyeleliseka lokho yini noma cha. Njalo okunye ukuthi bahambe baze bayifika laphana kusuke kwaba ngendlela ezimbili khona ukuthi abeWagner lo provision waba ngumuntu owayeseduzane kakhulu lobuholi beRussia waba ngumuntu oseduzane noPutin yikho kwenza ukuthi astudishe noma azwisise ukuthi umbuso weRussia ungabe kuwukuthi uxokozele okungakanani okwamenza ukuthi abe legunya elikhulu lokuthi ayenelise ukuthi aqhubekele phambili lokwezama ukuthi ahambe umango lo obekade sewuhambile bese kusele 200 kilometers kuphela ukuthi afike edropheni laseMoscow.
Ele Russia lilizwe elilebutho eliqinileyo kanti lilezikhali ezinkulu ezigoqela ezempubhiso. Umlisa lo kahle kahle eqala indaba yakhe ubethembeni.
Umnumzana lo nxa sithi siyakhangela yena okushuthi wakhangela wathemba ukuthi izikhali lezi asazitholayo ayeziphiwa nguye njalo uPutin ngesikhathi encedisa uPutin ukuthi ancedisa uPutin ukuthi ahlasele lizwe laseUkraine. Wayesezibona ukuthi yena useqine enough kokuthi yena usengaba ngumuntu osengathi mhlawumbe njalo lokusondelana kwakhe duze loPutin wabona ingathi usengumuntu osengangenela elizwe laseRussia ayefika aketule umbuso umbuso kamnumzana uPutin ngenxa yokuthi wayesefunde okuningi njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi wayefunde okuningi ngokuzisondeza eduzane loPutin njalo lokuzibandakanya duze loPutin. Kodwa ke into engangazange wayinanzelela wamisjaja wangasacabangisisa kahle ukuthi ilizwe lase Ukraine ilizwe lase Russia izikhali abalazo zinkulu kakhulu angasozwe yinelisi ukuthi azimele.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe zomhlaba. Sixoxela ekwele United Kingdom. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi owenu untungamilinkomo lichone kuhle.